ngikubona kuyinto efaneleyo njalo elungileyo, into eqakathekileyo elizweni, into akade siyikhalela. Ngoba nje ungakhayelisisa lawo ma-NGO abe ne-influence embi kakhulu evela kwemazweni anjengabo-America labo-Britain, abanenjongo e-regime change lapha elizweni, bebanika imali engena elizweni engaziwayo ngufulumende, njalo besenza izinto ezingaziwayo ngufulumende ezingavunyelwayo. So ibhilei ithi khona khona asifakeni kube mgceke, kube segcekeni konke esikwenzayo. Imali esizitholayo zonke zaziwe ngufulumende, lapha esizisebenzisa khona kwaziwe ukuthi sisebenzisani, yikho okuthiwo yibhili leyi. So yinto elungileyo emnandi kakhulu esithokozelayo thina njengabantu bezimbabwe.
Kodwa ke phela kulamanye ama-NGO kumbe ithi inhlanganiso ezizimeleyo ezingelani lokuthi kumbe kulokutshintsha uhulumende ezisebenzela uZulu, zilakho phela lakho ukuthi zivalwe, pho zingavalwa kuyathiwani khonapho baba Mzaka?
Ibhili ayitsho ukuthi ama-NGO evalwe, ibhili ithi ama-NGO akafake egcekeni akwenzayo. So akusoze kuvala, kuvala labana kade besenza izinto ezingalunganga, labana kade besenza imani laundering, labana kade besponsa ama-political party, yibo asebequta, yibo abasezavala. Ngalaba kade besenza nje ukuncedisa uZulu, hathi uhulumende ngukhulumende wabantu, ufuna uZulu encedwe. So bayaqhubekela besiya phambili akula okwethusayo.